okwenzakele akumele akumangalisi abantu ababona ngamehlo baphinde babonela ngamehlo engqondo ngoba ukhetho indlela ubuqili bakhona obenzakala ngayo ukuthi sobenzakele ubuqili ngakho laba ababizayo sebebizwela ukuthi bazo-endosa bazophasisa bazovumisa ukuthi into eyenzakeleyo bayibonile isenzakala ihambe ngendlela kodwa vele okungahambanga ngendlela sokwenzakele ukhetho phela aluripwa kuphela mhla wokhetho luripwa ukhetho lungakafiki ngakho uvoti le ezayo yivoti yelegitimate laba abathetha umbuso ngamandla sebefuna ukuvunywa ngumhlaba ukuthi bawuthethe kahle besebenzisa ivoti kodwa ukhetho lwarigwa ku-voters roll lwariga kundlela i-registration yenziwe ngakhona lwarigwa kukwesatshiswa kwabantu okwenzakala vele kudala ukuthi abantu bafakwa ukwesaba sebesesaba ukuvotela abaphikisayo
kodwa i-voters roll macaphulana kungaba kwaba lokuqilibezela njani njengoba umuntu wonke wayebhalisa nje egcekeni
hayi vele abantu babhalisa egcekeni kusukela ngo-1980 kodwa ukuthi izek nalaba abayibo aba-in charge of i-system i-technology eyiyo ekolathayo ihlanganise nabantu abebutho abantu bebandleli busayo abantu be-intelligence lama-consultants avela kwamanye amazwe aphetsheya abayibo abasebenzisa imishina leyo besebenzisa ama-system la yikho lapho umdlalo odlalwa khona angithi uyakhumbula abantu bekhala ngemikuvu ngalolu khetho olwadlulayo luka-2013 umdlalo udlalwa ngasese abantu bagqilibezelwa ngasese bazabonakala bevota kuhle befolile kuhle kungelamuntu osukumeza omunye kodwa ivoti yabe sibhekwe kudala
into ezifana lodlakela lokwethuselwa kwabantu okusegcekeni ngesikhathi sokhetho silakho ukungakuboni njengoba usithi kudala ukhetho lwatshontshwa izanu-PF
kungenzeka udlame lingaliboni ngamehlo lungabi khona kungabi lo muntu otshisela umuzi kungabi lo muntu otshaywayo kodwa abantu abatshaywa kudala lakathi esilokhu besesaba bengabona nje umuntu ogqoke i-uniform yesisotsha bakhumbule okwenzakalayo ngakho batshaywa kudala bethuselwa kudala besatshiswa kudala bazakwenza khonokho ababulali babulaba abakudala abathi bakwenze ukutshaya abantu bangatshaywa kanye batshaywe kokuphela
ukubona kanye kubona kabili ngezinye indlela kutsho njalo isindebele
kunjalo-ke umuntu wafelwa isihlobo wafelwa ngumntwana wafelwa ngumngane ngodlame nalamhlanje uyakwazi ukuthi laba abantu bayabulala nxa bethi vota kanje uyazi ukuthi kumele avote kanjalo ngoba wabulawa kudala naye ephile njalo.